sigaleli campaign esithi Mand Water Action othukuthi ngomvulo wonke maviki wonke kusukela mhla ka 25 January kusiya mhla ka 22 March siyabe sile non-violent action ngendaba yamanzi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa, abantu bebuza izinwa kakhulu ngendaba zokuthi ilethe amanzi koBulawayo. Kuviki elizayo sizabe sine online public meeting lama officials eBulawayo City Council, lapha abantu futhi abazayo bexoxisana labo ngendaba yamanzi. Ngabe kuchiyana ngeviki ukuthi senzani. Ngasoze simelele impendulo yezinwa. Sizabe silokhu siqhubeka ngoba ziningi izinto okumele zikhanyelwe, ziningi njalo futhi ingatsha okumele kukhulunyiswane lazo ngendaba zamanzi.
Uhlelo lweni luqhubeka njani? Ubona ingani luyaphumelela yini ngalesi sikhathi se-COVID-19?
Yikho lapho kunzima ngoba lathi besivele sijayele ukutshengisela emgwaqweni lokuya phambi kwemahofisini. Sikwazi kuyindlela elamandla, njalo futhi elethi impumela masinya. Ukanti ngendaba ye-COVID le sokumele sitshintshe ukwenza nokusebenza, okwakhathesi sibona ingani kuyathembisa ukuba le mpumela, ngoba izakhamizi sezikuqala ukuzwisisa. I-petition siyithumele kuma-emails ezinwa naku-WhatsApp abo, sabatshela bathi hayi bayibonile, so sikumele ukuthi bazasiphendula. Kunjenje siqoqa umhlangano we-online public meeting, sesikhulume lo-councillor onguye okhangele zamanzi koBulawayo ukuthi hayi uzabe khona. So kuyasitshengisa ukuthi thina, mbono wami uqakathekile ukuthi thina yithi okumele siqale ukuba lokuhlakanipha bokwazi isikhathi. Sibe sesenza izinto ngokuthi isikhathi sifunani, isikhathi sinjani.
Kuyini kahle kahle okwenza laqalisa le mkhankaso?
Okwenza saqalisa lomkhankaso ngo-April ka-2020 sananzelela ukuthi abantu bokuBulawayo kabatshelwa iqiniso ngendaba yamanzi. Kuhlala kuthiwa uBulawayo ule water crisis, ubesabizwa kuthiwa i-perennial water crisis, ukuthi kuthi ludubo lwamanzi olungapheliyo. Thina sithi uBulawayo kala dubo lwamanzi. Udubo olukhona elizweni lakoBulawayo ludubo lobukhokheli, ngoba uBulawayo imvula isendaweni ewomileyo, kala dubo lwamanzi. So sasesinanzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi ubukhokheli lobu bushota kuhulumende phezulu, buyashota ngapha ezabelweni esingathi yi-local authority, buyashota futhi ubukhokheli lasezakhamizini. Yikho thina sasesithi esikubona kungasebenza ukuthi siqale siyakhe amandla obukhokheli ezakhamizini. Izakhamizi ziziqoqezenelise ukuthi zikhankasele amanzi kungela budlwangudlwangu. Zenelise njalo ukuthi zibambe laba ezabakhethayo ukuba ngokhansila o-MP labasezikhundleni eziphezulu, ukuthi babe lokho kuthiwa ngesikho ukuba accountable, ukuthi babe balethe umbiko, balethe ubuqotho ngendlela abasebenza ngayo lezi nqumo abazenzayo, lezi mali abazibekayo ngamanzi. Asikhangele igwayishangane iqale ngakuphi umnyaka, akuzwakali ukuthi kwenzakala ngokuhlala kuthelwa izimali. Silezimwa eyabekwayo kasiyiboni ukuthi yenzani, kodwa abahlala behamba nezimoto ezweni. Silabantu esibakhethile ukuba ngokhansila abasemahofisini okuthiwa ngo-enjiniya, asibaboni ukuthi benzani, kodwa silodubo lwamanzi. Kodwa kunamazwe asenkangala anjengaboBotswana, oNamibia, o-Egypt labanye, siyababona bengelalo lolu dubo kodwa bona beyinkangala. Yikho sithi thina inkinga somanzi inkinga yobukhokhela. Yikho saqala lumkhankaso ukuze sihlale ubukhokhela ibhobho ukuze ulethe amanzi koBulawayo.
Yebo,
into engayisho.
Isimo samanzi sinjani koBulawayo?
Izulu liyana kodwa amadamu ethu akagcwali. Kuthiwa amadamu ethu singathi ku-average aku around 45 kusiya ku-50%. Akagcwali amadamu ethu. Abantu lokhe beshota amanzi, lokhe ehamba. Ngikhuluma nje mina lapha engihlala khona, sesineviki amanzi singelawo. Nxasi sikwenza ngomkhankaso lokhathesi nge-petition lakade sihambisa kuzinwa, bese sikuza lokuthi kanti okwenza amadamu engagcwali kuyini, ngoba kasikuzwisisi ukuthi izulu liyana amadamu kawagcwali. Kodwa nxa sikhangela amadamu kwelinye kwezinye iindawo zelizwe asegcwele, asezechitheka. Le damu elikhulu iTogwe Mkhosi iyachitheka, sikhuluma kunje, okuzisibonisa ukuthi hlezi ingxenye thina lapha lapho okuthelezela khona amadamu ethu imene sokugcwela amadamu amaningi kubeka kukhanyelwa ngakuhle kakubanjwanga kuhle ubukhokheli kabenzi kuhle kabuhlolisisi kuhle yikho manje engasafiki emadamu yikho sisithi asoze sine ukukhuluma ngalolu daba ngoba amanzi sikhuluma nje lokho engekho abantu abalamanzi i-council ibithe izayehlisa i-water rationing iye ku-one week isuka ku-two weeks kodwa kayikakwenzi ilokhu ikwenza mbijana mbijana yikho silokhu lakasi ukuthi hhayi amanzi siyawafuna angahambi abe khona njalo abe ngahlanzekileyo kukanti ngicine ngalinto abantu beluveve abashiyayo ngomnyaka ka-2020 ngamanzi angcolileyo abakatholi ukulungisiswa izimuli zethu esingathi i-justice ngelunye udaba futhi esikhangelane lalo esizalukhangela futhi kuyona lowo ama-MVA-9 esikhuluma khona ngamanzi ukuthi akube khona i-justice asingeze saphelwa ngabantu abangu-13 ngenxa yamanzi kube nje ingani bekusifa impukane ngabantu laba kumele kube lokulungisiswa kube leqiniso.